uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu umnumzana Ngqabutho Hanyana umnumzana Thobani Ncube unkosikazi Lucia Dube unkosikazi Thulani Ncube lo mgcilisa lobo unkosikazi Rosette Sibona bonke bayinzalo yaseMzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkhakhasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela usibona uchaza ukuthi basebenza njani
sahlanganisa abantu abayinzalo yeUmzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeUmzingwane bakhona kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatient department kuthayilwe phansi kuphinde kufulelwe
uya phambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela
izihlobo zethu nabantu abazalwa kuwona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale ebhoda yeSouth Africa usukela koBulawayo sisiza noma ngubani ongavelelwa yingozi kumbe yokugula ekuleyo mango
uzulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sawo sesilungise kahle omunye wabo ngumnumzana Ndabezitha Khumalo
sithanda ukubonga kakhulu kuma-diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle hhayi kuhle kakhulu bese sisidala lesi sibhedlela siyabonga kakhulu inkosi libusise ngezandla zenu ezingabanga lukhuni
omunye laye othintekileyo ngokuthi obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka eMzingwane
isibhedlela sesigodini lesisabeka mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani ngiyahlela khona awu sokukuhle khathesi okwamagama siyabonga kunzalo yakithi ngokusizisela isibhedlela sethu uNkulunkulu abakusisa
abathayeli nabosomabhizinisi bajabuliswe ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi zinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eGwanda nxa begula umnumzana Ngqabutho uSamamo ngomunye wabo
ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini babithi ngoba heyi kunzima kuba lezi ngozi zomgwaqo laphana abantu beswele nokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele yazi ubhedisigwanda rot umgwaqo obizi kakhulu
abesigodini hospital project bathi umsebenzi usemnengi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela ngimele sitho 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.